sebe khona sibili sebe buyile namhla wo mnumzana wethu wawe national organizer wethu ubuyile uchibaka bonke othakitha babuyile sesikhona sesithendukile sesibona engathi kumbe umoya omubi uNkulunkulu useuxoshile mbithana nje kodwa umkhona siloko sisenza kolokuyana okuthathelana but hayi sonke sesikhona kathi sesithendukile sesiyabona ukuthi kona kuyazalwa nkomoni siyabe siloko sithuma nathi amashifu yithi besiyakhuluma lo speaker ukuthi bamchwayisise ukuthi abekwazi ukuthi amalunga ephalamende ofuze abe le freedom yokuthi bayenze into abayabe befuna ukuziyenza uyenzela ukuthi kona izigaba zethu ziphumelele so bahamba amashifu yithi bakhuluma lo speaker asazi ukuthi uspeaker akarespondi but umumo sungathi sungcono mbithana yikho libona sesikola sonke
manje bona labo ababecatshile abafana lawe kukhona yini elali uncedo laluluthole ebandleni ukuthi balicatshile
hayi ibandla lethu njengoba likwazi ukuthi kona kalila mali indleko zangkhona zisuka zisesisa ziningi kakhulu siyabe siphunga ukubona silabangane lathi abaye besizwisisa bayabe bona ukuthi kona bangakwenza njani okunye nakho siyabe sizingenela izikhwama zethu zincedisa njalo abantu esibamelayo abaye behlangane lodubo siyabe sikhipha izimali ezikhwameni zethu ibandla lethu abantu babekwazi ukuthi kona alilamali ibadlaleli ngalabantu nje abazifunela ukuthi kona kube lohulumende omusha elizweni asila muntu osinika imali imali nje esizitholayo kubangani wethu njengami nxa inomngani wami yafonela umngane wami ukuthi hayi sidlalele lodubo lapho uyancedisa lami ngikhipha okunye okuya kungokwami ncedisa lami iy'nkosihle zami sisenza njengakhonokho kuncedisana izinto zamayompisi wonke omunye angathola ulutho namhla yanike omunye omunye angathole kusasa inike omunye sisenza njengakhonokho siyabe siloko sihambe
manje ngokubona kwenu udubo alusuke khonaso luphelile okokuthi nxa uzivakatshele kwenye indawo uphenduka ebusuku vele uyabungesana
udubo kaluphelanga ukuthi du ilizulu kade lisina ligasile nje but liyaphenduka so lapha akula shuwa kufuza ukuba uhambe nje siphukuphuku fuze uhambe ulibukile sibili i-security yakho nxa une-security ikone ukuthi kona uhamba njani iwela nje njengomuntu lokhuyanoko uchazeka abantu besiya kwezinye iy'ndawo ezilabantu abaningi ngicela ukuthi kona ama-mp bashiyane lakho ungcono kutshone umuntu ususendlini nxa ubhizi emsebenzini ngomsebenzi fuze uphangise ukhulume emsebenzini ukuthi hayi mina sengihamba uzihambele endlini yakho kungcono bakubambele endlini ngoba abantu bonke bebona kunokuthi ubakubambe ebusuku kungena obonayo ukuthi uthethe ngobani njalo isikhathi bani
manje bakhona abanye benu abalwabonogada yini ababagcinayo
ye abanye balabo abanye labo kabala njengoba likwazi ukuthi khona labafana abancane abazange babathole izimali ezingathi zite ukuthi bangahamba nabantu ababagadayo sibili abalutshwani abakukhwanisayo khonokho kodwa-ke nxa ungu-mp endaweni yakho uze ube nabanye abafana uyawubona ukuthi khona ngabantu abahlakaniphileyo labo bekukhangela ukuthi khona uhamba njani bayakuncedisa ungakhangela umnumzana ubithi wancediswa ngamakorokoza abantu labayani abazithengisele izimali yibo abantu abamncedisayo so even uselocation fuze ube lumuntu wabantu ezolo uthi kona into yena leyo ingaba khona abantu baphume
manje liyavunyelwa yini ukuthwala izibhamu
izibhamu uyavunyelwa nxa ube kunikile incwadi nxa ungela ncwadi uvele ungaqali nxa ule ncwadi wayithatha ngendlela eqondileyo abaningi banazo ngendlela eqondileyo ngoba bangakubamba ungela ncwadi uyafela ejele uyakusiza ukuthi sebekutholile ababo yibo abahamba belezibhamo kungelancwadi thina abethu nxa ungazange ulandele indlela yangikhona eqondileyo ngoba ziyithiyethiyene enye ofuze ohlalelayo yendlini ungaphumi layo ezinye lazo uyaphuma lazo ezinye nxa usiyabhenka izimali zakho mbuyakuzizekuyibhizinisi wakwakho siyabhenka izimali zakho kwelapho efuze isebenze bangathola njalo uyisebenzisile ngendlela elingazange likwelilale ngayo ngayakuvalela futhi so abanye balakho kusiya ngokuthi uyenzani abanye abana